Soko izika disenda bako VOA Ndebele.
Lingali bukanjani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhla ziku 28 Ntulikazi 2020 mo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulabanye ababili ababhubhileyo bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 ngesikhathi igcikwane le-coronavirus selihlasele ilizwe nesiqubu.
Umumo emathebheleleni south wona awumanga kuhle Chris, mubi sibili siyezwa amahungahunga abantu abaphongua bebhubha.
Iziphathamandla zebandla le-MTC Alliance labanye abalwela ilungelo likaZulu sebebalekile ezindlini zabo besesaba ukuthunjwa lokubulawa phambilini kombhikitsho okhangelelwe ngolwesihlanu.
Utakunda Matsane bethunjiwe, abantu abamthumbile bebelezikhali behlomile.
Silengxoxo lomela isigaba seBhinga North edalela ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda ophose wabotshwa ngamasotsha bemethesa icala lokukhuthaza umbhikitsho othiwa uzenziwa elizweni jikelele ngolwesihlanu.
Bathe befika ke amabutho lawana bethwele imbhobho ama AK-47. Ngaze ngazibuza ngathi kanti ngathwalelwa ama AK-47 sokuthen.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Kulabanye ababili ababhubhileyo bebulawa ligcikwane le-coronavirus ngesikhathi leligcikwane selihlasela ilizwe ngesiqubu. Ugatsha lwezempilakahle luthi ababili ababhubhileyo, omunye ngowesifazane oleminyaka engamachumi amathathu lane 34, lowesilisa oleminyaka engamachumi amathathu 30. Inani labaligcikwane leli sebezinkulungwane ezimbili ezilamachumi amabili 2020. Asebebhubhile sebengamachumi amathathu lasithupha 36. Kulembiko esingenelisanga ukuyicwayisisa ethi kulabaphathi ntambo bakahulumende ababili abatholakale belegcikwane le-coronavirus izolo. Kuthi edalele ePhalamende lihle lavalwa ngemva kokutholakala kwamalunga amabili elegcikwane leli. Sixoxe lelunga ledalele ePhalamende engwebandla le-MTC Alliance unkosazana Lindiwe Maphosa.
Sithe sivuka namhlanje ekuseni sathola ama-message asitshela ukubana ama-meetings ama-committee ade kumele ehlale namhla amile. Kukhanya kuthiwa kube lesehlakalo okucatshangelwa ukuthi kungaba kukhona abatholakale belomkhuhlane we-COVID-19 abahlanganisela amalunga edalele ePhalamende labanye ade behambe labo besiya ku-trip ade belayo besiya phandle.
Njengamalunga edalele ePhalamende, ingozi inganani eyokuthi lingahlangana lalo udubo lolu olwe-COVID-19?
Ingozi yona ikhona Chris ende inkulu. Into esingayitsho ikhona ukuthi khona ukutheswa kube lo mkhuhlane nalowo. Akula testing sisenzakeleyo kulaba nje abanjengathi, ngoba kunje siyabe sihlanganelana sisuka lapha siyabe sikhona sizahamba siyengena kuma-communities siyahamba siyehlangana lezimuli zethu. Okungangokuthi ngabe kuthiwa kuthe kwenzakala leyo nto kwasokuthatha umuntu wonke wathestwa, wabonakala ukuthi ngempela lelo gciwane asilalo, ngoba kwakathesa umuntu wonke uhlalele evalweni. Asikwazi ukuthi abayiwa ababeku-contact labahlangane labanye yibaphi. So ingozi sibili yona ikhona ngendlela emangalisayo.
Kona esigabeni seMathebheleleni South lapho ovela khona, unjani umumo kudaba lona lolo olwegcikwane?
Umumo emathebheleleni south wona awumanga kuhle Chris, mubi sibili siyezwa amahungahunga abantu abaphongua bebhubha. Siyezwa amahungahunga abantu maybe ababuya belegciwane behlinzelwa esibhedlela. Kunjenge last week kuye kwaba lokwesaba okuthize okwenzakaleyo, kucatshangelwa ukuthi kubuye isigulane esisuke e-UBH sabuya sahlinzelwa eGwanda. Okungangokuthi kade sokulokwesaba sibili ukuthi ukuthi COVID le ngami metheke esigabeni seGwanda. So wesaba kukhona umemetheka kukhona silama quarantine centers amaningi akhangela abavela phandle labayabethe bathola umkhuhlane bephakathi. So ingozi yoni khona and into ebuhlungu enhlala ngikhuluma ngayo and into eyiyo evele isithwalisa nzima ikhona ukuthi akula kutesta okwenzakalayo ebantwini. Into ekhona yena le ama-thermometer ama-temperatures but awula le bayithi rapid testing ukuthi kuyatestwa sibili ukuthi umuntu wazakala ukuthi ule gciwane kumbe kawula gciwane. Khona okukusifaka engozini ngoba singaze sibe kuthiwe sihlale ezindlini kuthiwe sigqoka amamaski as long singakwazi ukuthi ngiqiniswe abantu abalo mkhuhlane bangaki njalo ngobani kuyahlala vele kuyingozi emuntwini wonke. So hayi sisesikhathini esibi njengeZimbabwe, sisesikhathini esinzima njengeMatsouth ngoba ukuhlalela evalweni lokuhlalela eminyameni lingazi ukuthi uhamba njani kuvele khona ngokwakho kuyingozi.
Unkosazana Lindiwe Maphosa lilunga ledalela eParliamente engwebandla leMDC Alliance. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Yebo yebo yebo, thakaza umuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection namhlanje ntambama lapho sizaxoxa khona ngokumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Sizakhuluma njalo ngodaba lokuthi kulabanye abathi kulokwephulwa kwelungelo likaZulu okwenzakalayo elizweni ngalesikhathi ilizwe liphansi kohlelo lwe-lockdown. Ithokozo omuhle lingaqhutshwa luhlelo The Connection ngo-8 ntambama. Lilami uMike Wobe.
Iziphathamandla zebandla le-MDC Alliance labanye abalwela ilungelo likaZulu sebebalekile ezindlini zabo besesaba ukuthunjwa, ukubotshwa kumbe ukubulawa phambilini kombhikisho okhangelelwe ngolwesihlanu. Amapholisa asethule uluhlu lwabantu athi bayabadinga phezu kombhikisho lo. Umsekeli kamgcinisihlalo we-MDC Alliance uMnumzana Job Sikhala, umkhokheli wabatsha kuleli bandla uMnumzana Obey Sithole nobhala kugatsha lolu uMnumzana Gift Ostalo Sisiziba ngabanye abadingwa ngamapholisa. Kodwa uSikhala wethule umfanekiso kamabonakude esithi uyasekela umbhikisho wangolwesihlanu njalo ufuna abenza inkohlakalo elizweni ikakhulu iziphathamandla zikahulumende zibotshwe. Kuthi abanye njalo abadingwa ngamapholisa ngowayekhokhela ugatsha lwabatsha kubandla lezanu PF uMnumzana Godfrey Tsenengamu, umkhokheli wetajamu kasesijikile uMnumzana Promise Mkhwananzi, abomnumzana Godfrey Kurawone, Denford Ngaziwore, Robson Jere lo Alan Moyo. Kunjalo nje ibandla le-MDC Alliance lithi isiphathamandla sogatsha lwabatsha kuleli bandla kobulawayo uMnumzana Takunda Matsana ulimele kakhulu ngemva kokuthunjwa ngabantu abangaziwayo abakade behlome ngemibhobho ngolwesine. Isikhulumeli saleli bandla kobulawayo uMnumzana Swithan Chirohodza uthi uMnumzana Matsana uhlukuluziwe ngokuthelwa amandla kagetsi enyaweni lokunye ngesikhathi abamthumbileyo besithi kachaze ukuthi ngobani abaqoqa ukutshengisela ngolwesihlanu kuleli dolobho. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo uMnumzana Chirohodza ayiqhube loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Utakunda Matsana bethunjiwe, abantu abamthumbileyo bebelezikhali behlomile, bethwele umbhobho ePosi Fund AK-47 yikuthi nje njengabantu abangaso mabutho ngeke sibe kwazi ukuthi yimbhobho bani kodwa ibikhona lokhuzenini umbhobho ofana le-AK-47 leminye njalo emncane engathi ngama-revolver. Bamthathe endlini yakhe bahamba laye kachana ngachuti kwesinye isikhathi ngaba ngaphandle kwebulawayo bayamhlukuluza bamtshaya bamnqunula bamphose emanzini bamtshela ukuthi agiqike phansi bemtshaya ngogetsi ngaphansi kwenyawo bemtshela ukuthi engakhulumi aphinde akhulume khonokho okwenzakalayo njalo bebembuza ukuthi olinika imali yokuthi bijengisele mhla ka 31 July ngubani bebuza ukuthi abanye abasekela udaba lolo luka 31 July ngubani baphinda bamfaka emodeni bemkhothamisa ikhanda bayichayela imoda leyana bayamphostela endaweni yesiduzanda amalokishi akobulawayo kuzahamba kudokotela kusasa kungephambi kwakusasa yikho lapho esiyathola lezo ncwadi.
Kuyini ibandla lakho eselikwenzile ngalolu daba? Selilubikile yini emapholiseni?
Ipholisa ngabona lapho ukufika khona isotsha kalisoke lenze lutho. Mina kunjenje lami ngabotshwa ngamasotsha ngo-2019 ngafika e-police station amapholisa azithulela ayesenitshela okokwenza ngamasotsha. So akuncedi ukuya emapholiseni, into enganciphiyo. Baningi abantu be-MDC abasebaripota emapholiseni. Kwesinye isikhathi ugcina ubotshwa ukuthi why ukhulumile wena ukuthi ubuhlukuluzwa, why ukhulumile wena ukuthi ubuye wathunjwa abantu. Thina sike sachaya abafana be-ZANU-PF khonapha kobulawayo ngo-2008 sathi sifike e-Sostan police station amapholisa e-Sostan bayala ukuripota. Into evamileyo kakhulu ngibona ngani silamakhesi ayedlulwa ama-500 sibili abantu be-MDC asabaripota emapholiseni kungela lutho olukwenzakalayo.
Lobufakazi na ukuthi ngubani ongabe emthumbile?
Into le ibisenzwa abantu sibili abakhaliphileyo abangabe belolwazi ngendaba zokuvikela ilizwe abale training yesisoja. Ama-electric shocks siwezwa kumbali kumbe abantu ababesebenza msida njengama-CIO. Cabangela ukuthi bengabe ngama state security agents njengoba phela lapha ezweni kulicala phela ukuthi umuntu athwale umbhobho njenge-AK-47 ngoba ibizwa ngesikhiwa kuthiwa i-weapon of war. So sokuvamile kakhulu ukuthi abantu be-MDC babehlukuluzwa abantu abahlome bethwele imbhobho engaka kodwa uhulumeni engenzi lutho.
Lo ngumnumzana Swithan Chirowotsa isikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga Studio 7 ekhona le kobulawayo. Istudio 7 ayenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba. Ibandla leZANU-PF lalo likhuthaze abantu ukuthi bengaphatheki kulokhu kutshengisela. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba izolo eHarare osaphethe isikhundla sesikhulumeli saleli bandla umnumzana Patrick Namasa ukhuze ummeli welemelika eZimbabwe umnumzana Brian Nichols esithi uyisigebengu ngoba etshotshozela umvukela elizweni. Uthi Namasa uthi engaqhubeka esenza lokhu umnumzana Nichols uzaxotshwa elizweni. Kesizwe amazwi kaChinamasa.
The U.S. ambassador, who I am told is African American, he must be ashamed of himself, totally ashamed of himself. He continues to engage in acts of undermining this republic, and if he does so, if he continues engaging in acts of undermining the republic, mobilizing and funding disturbances, coordinating violence, and training insurgents, our leadership will not hesitate to give him much notice.
Umnumzana Patrick Namasa ngosaphethe isikhundla sesikhulumeli sebandla leZANU-PF. Ubekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba izolo eHarare. Kolunye udaba olufanayo omela isigaba seBinga North edalele parliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi uke wathwaliswa nzima ngamasotsha esesigabeni sakhe ngempela viki. Kesizwe ingxoxo esiyenzelaye.
Bathe befika ke amabutho lawana bethwele imbhobho ama AK-47. Ngaze ngazibuza ngathi kanti ngathwalelwa ama AK-47 sokuthen. Banthole ngikhuluma losomabhizimusi ekade ngifuna ukuthi encedise izakhamizi lezana kade ngizitsho ukuthi bezisakha idamu ukuthi zithole amasamende. Ngibathengele amasamende, ngibathengele ifiweli le mota yokuthi khona iyethwala amatshe njalo iphinde iyethwala amanzi. Ngisakhuluma lo losomabhizimusi lwana ngabona ke sengithiwa khona hamba ndoda hamba ngale emoteni. Ngihambe emoteni ngiqutshwa ngamasotsha akade ngele mpopo. Nisiafika ngale ngithole kulo second lieutenant okade ekhona ethi kimi indaba uhamba lo muntu ongela mask belo sobhuku i1 osuka kuleyo village lapho kade kulungiswa khona idam lona lelo. Ngase ngibatshela ukuthi hayi usobhuku bese sonke emotheni sibabili ngimsuse nje emzini wakhe. Kwathiwa asambi sokufuza ukuthi lihambe liyebhadala ifine. Ngathi hayi ifine siyabhadala kodwa usobhuku umthiye nini ngoba kula transport yokusuka eBinga usiye eManjulu kugcwele ama roadblock indawo zonke, abantu abavunyelwe ukuhamba basebesiyekela ke sasesihamba. Namhla nithe mvuke ekuseni ngavuka sentshelwa ukuthi ijoku yonke ibibhizi ikhuluma ngokuthi khona uMP uhamba emobilizer abantu ukuthi khona mhla ka 31 July kube le demo eBinga. Thina njengebandla mina ngakhethwa njengommeli weBinga North under EMDC Alliance. Njenge-EMDC Alliance kayisithi esihamba sikhankasa ukuthi khona kube le demonstration le kamhla ka 31. Thina ke singabe sivumelana labo abantu laba abathi kube le demonstration yona leyo kodwa ayisithi esihamba senza njalo. Njalo ke ngibone ka test ngithola kulama message abhodayo ukuthiwa khona ngibhizi mobilize ama youth anza ke ngihlangane nama youth ngihlangana lezakhamuzi ngihambisa indaba yami yedevelopment angila lutho engingabe ngingalwenza ngo 31. U 31 abantu bazazimobilize bodwa.
Wona umumo unjani khona ngapho eBinga?
Udubo lokutshengisela Chris iqiniso elikhona ngelokuthi abantu balethemba lokuthi khona anything okungabenza ukuthi kukhiphe izano kuyabe kukuhle. Amawadi wonke engiwabhodileyo so far atshengisa ukuthi abantu bakhangelele ukuthi u-31 July kufuze eguqule uhulumende ngoba abantu bathi bona sebediniwe ngohulumende lo sebediniwe ngodubo oluphakathina kwabo. Amapholisa, ama-CIO, amasotsha ikakhulu laba abaphansi nxa bekhuluma lathi bathi madoda hayi vele siyalisekela qhubekela lini phambili ngokukhipha lomumo yikho okukhona kuground ngalesi sikhathi.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngomela iBinga North edale lephalamende ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseBinga. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi izakhamizi zamalokithi amane athiwa yiwo alenani eliphezulu kakhulu edolobheni lakoBulawayo abantu abalegcikwane le-coronavirus lokhu lingalandeli imigoqo yokwenqabela kumemetheka kwaleli gcikwane. Izakhamizi zeMagwegwe West Country Park emganwini leNkulumane zithiwa zilokhu ziphithizela ziminyana abanye bengagqoki ama-mask kutsho leli phephandaba. Iphephandaba leHerald lithi owayengunkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uMary Mbayiwa wehlulekile uya emthethwandaba izolo ukuyathoniswa icala lokutshaya wayelinda abantwababo ngoba engezwa kuhle emzimbeni. Iphephandaba leDaily News lithi ukudonselana amandla okukubandla leMDCT okubikwa kuphakathi kukankosazana Thokozani Khuphe lomnumzana Douglas Monzura sekufike kusibanga esikude kulandela ukhetho olubikwa lwenziwa ngeviki edluleyo eHarare. Isigaba lesi sakhetha uMonzura ukuthi abe ngumkhokheli waleli bandla. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo elithumele nge-WhatsApp.
Ngokuqala kwami lockdown kwakuthi ngaqala kwatshengisile manje sile lockdown ngapha kutofanele ukutshengisile mhlaka 31 kukabona kwasukunzima khona ukutshengisela kufanele utshengisile abantu badubika umhlaba wonke lo abantu abaningi athola besemazwini ukuthi kathi singasisebenza kithi lathi eZimbabwe siyasisebenza kwamanye amazwe. Manje hayi kunzima kufanele ilizwe lalo like lilunga abantu besebenzi kuhle kibe duze. Ngiyabonga mina uMax kumithulutho kugubi.
Ngiyabingelela kubasakazi bethu abahle bestudio 7 abasenzela umsebenzi omnandi kangaka, omuhle oncomekayo. Hayi, igama ngeke ngizitsho sithi, kodwa ngizathanda ukuye ngiphose lamelana. Ngibuza bona abakhokheli bethu belizwe ukuthi kambe kambe siphakathi kohlupho olungakasikhala thina ngomkhuhlane we-corona sithwele nzima. Bona abantu babhizi, babhizi, sikuthi ngawucabangela ukudingela ilizwe imithi ukuthi kwelatshwe. Ubhizini ucabanga ukutshintsha imigwaqo ibizo. Ebesifake sithi Hale 6th Avenue sifune abizwe ngo-Emerson Tambo Somnyoko. Asila ndaba lokutshintshwa kwamabizo akusilethele izinto thina. Thina sithi sebenza isikhathi leso sicabanga ukutshintsha amabizo lawo, usebenza ngokudingela ilizwe imithi lezibhedlela, uholisonensi imali ezizwakalayo bantu. Ndiyakutshela mna ngapha, please.
Salubonani basakazi be-Studio 7, linelisi yethu lele ndawo ezimnandi. Ngibingelele lonke balaleli be-Studio 7. Thina besingacela kuphela uhulumende ukuthi kumbe khulume labo ama-business. Into zizame ukuyehliswa izitoro ngoba izinto ziyadula.
Siyabonga, siyabonga. Njalo kuhleli sikhuluma ingakuveze ebantwini ukuthiwa sikutsho loba yini. Sesizwile ukuthi sokula masitarata atshintshwa koBulawayo. UJoseph Msika hayi uright. Umzindwa nomnankagwa aba wrong. Okungcono ukuthi kuhle kuharare road lwana bamtshintshe benguguground road. Uzawuguqela bonke abakhona ngale ababulala abantu. Ugugground uyabe mele amagama amaqhawe ayebulala abantu, ayebulala amaNdebele. Abayenza ugugground road njengazi basilethela umnankagwa koBulawayo. Abahle bethatha umgwaqo osuka koBulawayo siyabamba iHarare ube uguground road. Kuzawuba isikhumbuzo umgabela uyabe kuphathi kwegama lelani uguground. Umnankagwa uyabe khona phana kuguground. Umzinda uyabe khona kwampana kuguground. Bese usithi abantu abale ngqondo bebhalwe kobuthi esitarete nezakoBulawayo.
Kunjani msakazi weStudio 7 kanye labalaleli bonke weStudio 7 yalibingelela lonke linjani ngendawo ngendawo. Msakazi wami into engiyibonayo singamaNdebele emathebelelensi engikubonayo ukuthi lolu abantu abakhuluma ulimi lesishona esiNdebeleni basihlukumeza basithathela phansi. Ungabheka manje into eyenziwayo nge-MDCT ekamakhubhe, sili umakhubhe sibemnyathezela phansi futhi ezingiNdebele. MaNdebele, vulana amehlo libhenge ukuthi abantu beshona basenzani. Kumele umNdebele azimele, siphume kulo hulumende wamashona, sizimele siye kumthokazi sonke, sizamele ukuthi umthokazi ikhulise imathebelelensi. Cause angiyeke wafa umNdebele wabu sayinizwe noma yiphi party enimshona phakathi, ngiyeke umNdebele waba phezulu. Uzodlala umNdebele engaphansi komshona. Akusiyo into iright ukuthi umNdebele ahlale ngcindezela kanje, ayisijabulisi thina singaphandle kwelizwe. Lapha ngaphandle kwelizwe ngenxa yokuhlukunyezwa abantu besishonini besetha imisebenzi, sitha yonke into. Ungabheka yonke indawo, phethe abantu besishonini ama-ofisi amakhulu aphethe abantu besishonini emathevelini la esifosigara khona, siphethe ngabantu besishonini. Thina amaNdebele asinayo isay emashonini. Ngiyabonga msakazi wami, ngicela leli lizwe maNdebele sizame ukuzimela. Ngiyabonga msakazi wami.
Injani basakazi baka Studio 7? Ya, sizwile lo muntu obekhuluma lapha ethi nosebenza emoshari baphatha impahla ezile corona. So njengoba la ithwala izidumbe yake ethwala i-corona, kufanele ukuthi amapholisa amdinge amboke. Unless nxa engumuntu othengiweyo ngababusi belizwe, lo nguye okumele abotshwe yena kungakayidingwa labo bathwala izidumbu. Laye ulecala ngento ayikhulumileyo ngoba uyinguye okhipha i-evidence. Yisi sibotshwa sawuqala okumele adingwe abotshwe yena lo muntu okhulumayo, njengoba epublisha kangaka ethi kuthwala izidumbu. Kungabi ukuthi yena into leyi ufuna ukuthi kubotshwe abanye, kakubotshwe yena first. Xa ikhuluma iqiniso ulamanga, ipolitics le ayikhulumayo. Sisetshenziswe yibonabo abamhlohlileyo, ulamanga angatshela abantu beZimbabwe amanga. Kahlonipha abantu, sesadinwa ngamanga.
Balwanani balandele bakaStudio 7 lonke linjani, liyaphila lonke lophana emaguswini endamuleni egandangule esingarangande emakhovu lentenkwente kofeya linjani lonke khonangapho lakhonangapho emakurubusi ejotshola ekhwara yengombane emanganga ngesobendle linjani lonke bantu bakithi khonangapho liyaphila. Yalibingelela lonke bantu bakithi Shua liyakhala khonangapho eZimbabwe nampo into zisiba nzima ngamandla lo mkhuhlane osufikile Shua. Yazivuze lizalenzane khonangapho emagoshini Shua, emagwadini amakhemeswane Shua lizadla amakhemeswane Shua noma kuthiwa i-lockdown ibekini khwapho. Yazivuze lizadlane Shua indlala ibambeka ngakasho emagoshini. Hhayi bantu bemagoshini Shua, hhayi likhulele enkosini kodwa kodwa lilime lingadeli ukulima yazi umhlabathi wenu kahle khona ngapho izibomvu ngapho zikhona ngapho edandanda ubo edandanda labo bhande ngapho wazi dai kukahle ngapho emakhurubusi bonke losulo ngapho emaphanabomvu elosangwe lapho esigayo lapho elosangwe lapho lilime kakhulwini ngiyalibingelela lonke bantu bakithi hhayi andikhohlwa isigaba zami lezingakahamba kakhulu ngisasebenza laphana ngapho ya ngiyalibingelela lonke ijotsholo lapho lalo khona ngapho kuluphahla ijotsholo andikhohlwanga nje salibonani lonke khona ngapho lanemafurubusi ngayimizi yabo nje sabona mngani wami yazi buza utho saphila lani khona ngapho ekujotsholo kuqaliswa ijubane nje sakubona le njane lonke lani khona ngapho enjamuleni melusimlala ngitile njane lonke bongani khumbulani hhayi ndikhohlwanga bafethu ngiyalikhumbula lonke okhuluma ngofukuzele eBotswana
ngalivuka njani lonke basakazi bawamthwakazi nani mthwakazi omuhle kanti abantu angazi bantu esintwini alifundi ngani if you may quote inkulumo kaNkomo ukuthi wedolobheni uzoba ngwedolobheni kuzosala indoda ndoda edolobheni yisikhathi sakhona ke leso njalo watsho wathi lingezwa uma sokuvuka imvukela sokungani kuyaliwa libayeke labantu basempumalanga balwe ngoba into le ngeyabo zikhipheni bantu bakamthwakazi entini akusiyenu lenzokwenu lilwele linamalungelo enu lokwehlukana nalo doti lo eZimbabwe lo yini manje masokunje sokuswelakala nezibhedlela abantu sebebonakala benqumisa belwisa ukuthi bezibeyelatshwa emzini engaphetheya kubonisa khonokho ukuthi ilizwe selifile ngayivemo ngazidlensimbi sezabola hhayi lokuvalwa
salibonani bahlali bakomnyama salibonani bahlali bakomnyama abangaphandle kwelizwe lapho likhona kubobotswana south africa phetheya kwezilwandle icela lihlangane libe imbumba sincedisaneni lapha lenkinga yemgodi umgodi ufile kufoneka 510 rand ukuthi sithenge uyu imigodi ifile bakithi ifile bantwana bakamnyama le kulilima west nje yonke imali ingahlangana mebelibe lesikhwama sokuthi sizilungisele umgodi ugovernment bathi akulani imali ayifakayo ku-DDF so insimbi zemgodi ziyahlupha ngikhuluma nje umgodi wakwamagiya ufile owakovelema ufile mhlawumbe bazowulungisa namhla umgodi wakwamabatha ufile owakho gwama kwami ufile amsho bawulungisile so hlanganani bazali selingabazali njengoba lingaphandle kwelizwe lathi ngapha abazali sizakhuluma labo bachacha elokhu abakukwanisayo sikwanisa ukuzilungisela imigodi bakithi kunzima inkomo ziza kufazibulawa ngamanzi njengoba liyakwaza silamadamu namadamu sibili ligqugquzele abalabantwana ngapha sizaqala ukuyegeba futhi idamu kancane sibuye sisebenzise iguta iguta ukuthi lo nyaka sifuna ukubuyela emasimini kuluswe sibhizi siyakhuluma sicela lisendelane yo imessage naleyo kuma WhatsApp liyenze igroupu sihlanganeni bantu ngoba singalinda ugovernment ayikho into zalunga noma kungaba yikulilima west yonke kube yiward 9 ward 13 ward 13 isuka khona le duze lakokhame iward 9 isuka khona lapha komnyama siyaphelela umakhulela ngiyabonga ngubhanda komnyama esigabeni sakomnyama kwama kwama village ward 9 kulilima west ye Plumtree ngiyabonga
lawo ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp nombolo ezithi +1 202 465 0318. Kesikhangele esivela ngapha kwele Melika, isidumbu sikamnumzana John Lewis owalwela ilungelo labensundu obhubhe ngeviki edluleyo ubevaleliswa ngabanye bakhe asebenza labo njengelunga ledalele Congress esigodlweni iWashington DC. Iningi livalelise isidumbu sikamuyi esike sayafika lalapho adabuka khona eGeorgia, kodwa umongameli Donald Trump kayanga valelisa umuyi waqoqa ukukhalala ukugcotshwa kukaTrump aze anqobe kukhetho ngomnyaka ka-2016. Singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. iziphathamandla zebandla le-MTC Alliance nabanye abalwela ilungelo likaZulu sebebalekile ezindlini zabo besesaba ukuthunjwa kumbe ukubotshwa phambilini kombhikisho okhangelelwe wenziwa ngolwesihlanu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu, yilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.